Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 29 enhlangula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yena seqedile kwa. Sesifuna umuntu omutsha ukuthi siye phambili ngento ezichiyeneyo eze economy engasasebenziyo. Sokufuna umuntu ocabanga okutsha ukuthi asithathe lesifo.
Oke waba ngumphathi ntambo wezokuthengiselana uDokotela Nkosana Moyo uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ozayo.
Sala ukuthi amapolisa bazisa ukuthunga abantu bezimbabwe. Bebazisa ukuthunga hathi kuphela ukuhlungu babazisa ukuhlungu bebulala abantu bezimbabwe. Kade yena hulumende bandla nxa kuthiwa khona amapolisa abedinga izigebenga. Kambe izigebenga zidingwa ukuthi khona kudingwe ezimoteni lapha kujikela izipayisi kamkhola.
Ukulimala abantwana besikolo ngemva kokubhewuka kwekhombi ibalekela amapholisa kade zama ukuyipontshisa ngameva ensimbi ama spikes eHarare lamhlanje.
Silamalunga heqembu lembube ele insingizi zipongazi khonapha emelika lawa majahake bakhonapha kuma studios ethu lamhlanje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we Studio 7.
Oke waba ngumphathi ntambo wezokuthengiselana uDokotela Nkosana Moyo uthi uzancintisa kusikhundla sokudinga umongameli welizwe kukhetho oluzayo engaphansi komanyano we-Alliance for the People's Agenda i-APA. Umoyo uthi akavumelani lombono wokubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo ngoba ungasoze usebenze. Kubika uMavis Gama.
Umoyo utsho lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba okuziveza kuZulu owenzelwe eMikhlizi Hotel. Uchaza ukuba kungani engasekela umcabango wokumanyana kwamabandla ezombusazwe aphikisayo kungakho engasoze aba yingxenye yawo.
Nxa ungaba lamanzi, ungaba le petrol, ungakuhlanganisa, nxa uqalisa ipetrol nyakwanisa ukuyifaka emotening drive. Amanzi nxa engamanzi alungileyo ayanathwa. Kodwa ngingahlanganisa lezo zinto, ngiyasala ngilento. Esithi volume kuyabe sokusenze ngani ngilento enkulu ngoba sengihlanganisela amanzi lepetrol. Kodwa ke into emele ngiyinanzelele ukuthi lokho esengikuhlanganisela ngisakwanisa ukukunatha sesiyomanzi sangamanzi ahlangane lepetrol. Ipetrol leyane mbe ngiyakwanisa ukuyifaka emotening drive lokho engikuhlanganisela kusasebenzi futhi.
Ekhuthaza uZulu ukuba awuhluzisise loo manyano ukuba ujongeni hatshi ukulandela nje.
I-objective iqakathekile ukuthi babe le clarity ukumanyana kwabo bafuna ukwenzani. Babuzeni ukuthi bamanyana befuna ukwenzani ngaphandle kokunikana imisebenzi kuphela.
Uqhubeka ethi uMongameli Mgabe kumele asuke embusweni ngoba eseyidlalele eyakhe indima adedele abanjengaye.
Yena seqedile kwa. Sesifuna umuntu omutsha ukuthi siye phambili ngento ezichiyeneyo eze economy engasasebenziyo. Sokufuna umuntu ocabanga okutsha ukuthi asithathe lesipha.
Omunye wabakade bekulomkhosi ongomunye wabalwa impi yenkululeko ngumnumzana Max Mkandla. Umkandla ozevelela kobulawayo utshengise ukulijabulela inyathelo elithethwe ngumoyo.
Okwami kuphela sengukhalele ukuthi uzona inhlanganiso zonke zamaphathi akhona. Yes, ngabe zizimele. Kodwa ke umkhokheli ongadingela ukuhlalelwa phansi emadali ukuthi khona uyakhethwa. Usikhethiwe esibayeni sezinikele ukuthi khona bakithi ngingaphathisa kulokho asikwamukele nini ukuze isizwe lesi eseZimbabwe sibuyele ekuzweni baso.
Umnumzana Luka Ncube ovele ewange eMathebeleland North laye uthi liyemukeleka lelinyathelo likamoyo.
Indaba ezengu Dr. Moyo indaba enhle kakhulu yamukeleka nxa sikhangele ukuthi ilizwe lethu belise ngamanga kuhle esukwini bengathi eminyakeni yonke ebesiphila ikuthi abantu beZimbabwe sebediniwe abasela khangelelo elihle so nxa kubuya umqondo onjengalowo ubona umqondo ojabulisayo.
Umnumzana Love Mofuyana ozalwa emaphaneni eKezi ehlala eGoli kwamanje uthi liyancomeka leli nyathelo lithethwe ngumoyo.
For the first time kuba lo muntu ozifaka phambili kusobala ukuthi ulolwazi ngezomnotho welizwe, ulolwazi njalo lokuthi abambanise abantu ababumbanise babe bamanyane babe banye.
UDr. Nkosana Moyo wachiya isikhundla sokuba ngumphathintambo kuhulumende kamongameli Robert Mugabe ngomnyaka ka-2001 ngoba wayengavumelani le ndlela kwakumele aqhube ngayo umsebenzi wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kule khombi ebhewukileyo ivalekela amapholisa ekade ezama ukuyimpontshisa ngameva ensimbi yama-spikes eHarare namuhla kwalimala abantwana besikolo. Isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthe obesaxwayisisa ngalolu daba. Ukusetshenziswa kwama-spikes yindaba esihluphile kakhulu elizweni esike yahluzwa ngitsho lasedale lephalamende lapho umkhokheli wamapholisa umnumzana Augustine Chiwuri atshele khona idale ukuthi basebenzisa amevala njengendlela yokuzivikela kubatshayeli abazama ukubagcoba bebalekela ama-roadblocks. Olwela amalungelo oluntu umnumzana OK Machisa wakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ephikisa lumkhuba. Sixoxelo meli wenkayi South edalele ephalamende umnumzana Abednego Bebe.
Okukhathaza kakhulu ngodaba lama-spice ukuthi-ke uzathutha ukuthi ama-ministers ezanu ayazama ukuthi athole indlela yokuthi akubeke engani yinto engabuhlungu eyenzakalayo ebantwini beZimbabwe. Kodwa-ke okusalayo ukuthi lamapholisa bazwisa ubuhlungu abantu beZimbabwe. Bebazwisa ubuhlungu hathi kuphela ubuhlungu, babazwisa ubuhlungu bebulala abantu beZimbabwe. Kambe yena hulumende bani lanxa kuthiwa khona amapholisa abedinga izigebenga, kambe izigebenga zidingwa ngokuthi khona kudingwa ezimoteni lapha kujikela izipayisi kamkhola. Ungakhangela uhulumende uvele useswele lapha angabamba khona. Ayisiyo la maspayisi kuphela, uhulumende sedinga imali emgwaqweni, kuthiwa amapholisa nxa benikwa amathageti okuthi khona namhla nxa liphenduke enkambeni fanele bele 2000. Amapholisa ayenza ubudlwanguzwangu njengoba abe egolonjwa yibo bonabo ababusayo.
Kodwa amapholisa wona athi ukusebenzisa ama-spikes lokhu yindlela yokuzivikela ngoba abatshayeli belomkhuba wokutshayisa amapholisa athi ngomnyaka ophelileyo kufa amapholisa amaningi edlula amatshumi amathathu egxotshwa ngabatshayeli bebalekela ama-roadblocks.
Mtunga, ngesilungu khonokho okukhulunywa ngamapholisa kuthiwa khona into embi, abantwana bathi it's nonsense.
Umnumzana Abednego Bebe ngumeli wenkayi South edale lephalamende. Ukubhewuka kwalikhombi kucunule uZulu weHarare obikwa iqale ukulwisana lamapholisa kwalimala abantu abaningi. Ekulwisaneni lokhu amapholisa ajikele intuthu ehitshayo ezitaladeni aseqala ukutshaya abantu mahlayana nje. Sixoxele omunye wabahitshwe yi-tear gas umnumzana Promise Mkhwanazi oyisikhulumeli senhlanganiso yetajamuka sesijikile.
Ngikhuluma nje kuyaphithizela edolobheni laseHarare abantu balwisana lamapholisa la lokhu ephela i-tear gas ebantwini.
Kwenzakalani kahle kuyini okubangele ukulwisana lokho?
Kule ngokevanga enzima edolobheni abantu bayagidinyiswa. Kuqalisa ngokuhlukumezwa okwenziwa abantu namapholisa esithola sikhuluma ngakho lokho.
Uzwakala ungaphefumuli kuhle, ikuhitshile la i-tear gas.
Ingihitshile ilokhu ihitshe i-tear gas lapha kuNelson Mandela lapha abantu abalwisana khona lamapholisa.
Ngabantu kuphela abantukazana nje kumbe ngamavenda wodwa kumbe kuxubene nje?
Sekudibene labantu, sekuhlangene wonke umuntu usethonukile. Bayalwisa abantu lamapholisa la alwisa luthuli kuNelson Mandela lapha.
Akula yini ababotshiweyo?
Asikakwazi, kathesi vela kukhangeleki ngoba bathi bayagijima bagcwele indawo bagijimisayo lamapholisa. sizakwazi lethe ukuthi kuhamba njani.
Sibonile njalo lamhlanje amapolisa ejikela amaspikes ethiya enye ikhombi ebithwele abantwana besikolo balimala. Ngokunye kwezinto ezicaphula abantu yini lokho?
Ye, ngikho kucaphula abantu bacelukile idolobha lonke leharare leli kunzima.
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisiphathamandla senhlanganiso yetajamuka sesijikile. Umongameli Robert Mugabe uthi uselahlekelwe ngumngane wakhe wokugcina emhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika ngemva komngcwabo okamongameli wesibili weBotswana uSekhe Dumile Masire duze leGaborone lamhlanje. Intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umongameli Mugabe okhanye ebunile njalo ekhuluma kancane kancane uthe olokudana ulahlekelwa umngane wakhe omkhulu uSekhe Dumile Masire.
It's a great loss, not just to Botswana, but to us all.
Silahlekelwe sonke, hayi khona iBotswana kuphela, kodwa sonke. Ngizwa ngilokudana enhliziyweni ngoba kuyo yonke inkokheli esadake uSekhe Dumile Masire waye ngumngane wami.
Umgabe ufike ngemva kwabahlonitshwa bonke ehamba kancane kancane wasukuyinhlala yenza ngenxa yeminyaka esihambile. Ngesikhathi kumele akhulume umgabe kazangenelise ukugada estejini kodwa basondeze imitshina yokukhuluma lapho akade ehleli khona. Ngemva komngcwabo umsakazi weBotswana Television utshengise umongameli Mugabe ehlengezela inyembezi ekhala ngokuthi uselahlekelwe ngokufa kukaMasire. Umunye weZimbabwe obe ekule imfa uthi umgabe utshengise elinye icele abantu abangalicabangeliyo.
Umuvanga njoba nje simazi ukuthi nxa esekhaya ulokuthinga ulokuzonda kuma ekhuluma particularly indaba zeAmerica laseUK namhle benganjalo ubebuye lapha nje ukuthi ezokhalela umngane wakhe, ezokhalela indoda ayasebenza layo for a long time.
Kodwa uthi kazwisisi ukuthi kungani umgabe ubekhanqwe liqula labaphatha intambo abayisikalo lolunye ukuza emfeni ngesikhathi iZimbabwe ikhala ngokuthi kayela mali.
Bekumangalisa nje ukuthi ukhethe ubungabe lomgabe ukhethe ukuthi eze ngapha eze eBotswana lama ministers angu-9 ngesikhathi thina sithi lizwe leZimbabwe lamali. Ukuthi South Africa balethe u-deputy president uCyril Ramaphosa lo former president Thabo Mbeki kuphela. And that ilizwe lana South Africa yilizwe esithi thina umkhono mabo uqinile ukwedlula amanye amazwe e-Africa. Ambona ukuthi into etshengisa ukuthi umongameli Mugabe konke la message akhe ukuthi bayizwisisa ukuthi abantu bayidubeka ekhaya.
Abahlonitshwa abangenele lo mngcwabo bakhoqela ababengomongameli beNamibia uSam Nujoma, uHifikepunye Pohamba wayengumongameli weSouth Africa, uMnumzana Thabo Mbeki, uNkosi Letsi wesithathu weLesotho kanye lomsekeli kamongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa. UMasire ubhubhe ngolwesine oludluleyo eleminyaka yamachuma esishiyagalolunye lanye i-91 ngemva kokudikela phansi ethenga emavinkilini. Wayengumongameli weBotswana kusukela ngomnyaka ka-1980 kusiya ngo-1998. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSavron kweleBotswana.
Live Talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokwethu lwemhlanganweni ocubungula ukuvinjwa kokumemetheka kwegciwane lengculaza oqhutshelwa khona apha eMelika ongenwe la izizalwane zeZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Yeah.
le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ukwethulwa kwebandla elitsha elikhokhelwa ngumphathintambo wezokuthengiselana lamafektali umnumzana Nkosana Moyo lembiko kantombazana usakhulayo unkosazana Fatsayi Mahere othi yena uzancintisa ukuba lilunga ledale lephalamende ezimele sekudale inkulumo kwezembusazwe. Abanye bathi ukuncintisa umuntu engelabandla akusizi, njalo abanye ngabathi akusela sikhathi sokukhankasa njengoba ukhetho soluseduze. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda endawonye lentatheli zindaba umnumzana Mxolisi Ncube onguye osungula lingxoxo.
Inkinga enkulu kakhulu ngicabangela ukuthi abantu beZimbabwe sebaba ngabantu abaselinde kakhulu baze bakhathala, akusela muntu othemba omunye ukuthi angamkhokhela. Kungakho ngulola lo usebona ngani kungaba ngcono nqa yena engazenzela, kanti sonke sibaningi sinje silendlela zethu esicabanga ukuthi leyi ngasebenza leyi mhlawumbe lelo owehluleka lapha. Kodwa okukhulu kakhulu ukuthi asisathembani, singathembani sinjalo sesathatha ezombangazwe sazenza into yokwenza imali, ukuthi ngoba kukhanya umhlaba wonke ukhangelele ukuthi kuzayenzakalana eZimbabwe nxa phuma uhulumende lo okhona. Wonke umuntu sefunda ngeyokuqala othola leyo mali. Kukanti into esiyithembisa abantu ayikho vele, thina esikufunayo kuphela khona ukuhlala ukuthi umuntu azibone sesesikhundleni. Kukanti nxa sesingena kwezokhetho kuyinto esuka futhi ihlukumeza abantu labo okumele bavote, ngoba bagcina sebengasakwazi bavotele bani ngoba abanye baqhamuka ngosuku lokhetho.
Dokotela Sibanda, wena uthini ngalokho okwenzakalayo?
Ngibone ngani mina lokho kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe ngabakazilungiseleli ukuthi imisebenzi yabo yezombuso welizwe ibe ngephumelelayo. Ukuthi khathesi sokunguJuni ngikhona abanye bengena besithi bafuna ukukhankasa kukhetho luzayo, khona kusazakala ukuthi abantu beZimbabwe baludubo olukhulu kakhulu ngokungafuni ukuntshintsha amaphathi kumbe abathandi ukubona umuntu omutsha. Okho kwenza ukuthi uPresident Mugabe isikhathi eside kangaka lokuthi umnumzana Tsvangirai ulokhu engumkhokheli webandla lakhe ngemva kweminyaka esiphosibe yi-20. Ngibone ngani kutshengisa ukuthi abantu abakananzelela ukuthi abakhethi beZimbabwe bacabanga njani. Bonani khonokho kusibuyisele mba kakhulu. Bekufanele ngabe la amaphathi angena manje labo njalo manje ngabe asele sikhathi eyakhiwe.
Mnumzana Ncube, ukubona njani khona lokhu okwabazimeleyo ukuthi kuphathisana?
Nxa izinto zime kahle ziselizweni engathi mina ukhetho luyahlonipheka, njalo abantu bayazi into abayifunayo iyinto eyodwa, akungeke kube lohlupho. Kodwa ngendlela esesikhona eZimbabwe siselizweni elidinga ingxazululo namhlanje, kungakho lokuthi umuntu avumbuluke yena esesithi hayi engumuntu ongazakaliyo futhi kwezombusazwe avumbuluke esesithi hayi mina ngimxolisa Ncube sengifuna ukuthi ngikhethwe. Ukhethwa ngenxa yokuthi sokutheni bekutheni ukuthi mhlawumbe ulinde uqale kungene laba abavele bekhona besazakala, ngoba thina kathesi ingxazululo esiyibona ikhona ukuthi kukhitshe uhulumende lo okhona, ngoba indlela asebenza ngayo indlela embi kakhulu. Kungakho nxa wena usuvumbuluka unguzibani bani kungela bandla ohamba lalo usithi wena suzimela wedwa, angiboni mina kuyinto esiphathisayo. Kukanti ungathi uyakhangela futhi njalo khona ngokhetho leZimbabwe, ngembali yokhetho leZimbabwe, kukalutshwani ukuthi umuntu ofika azimele yedwa afike athole amavoti athile. Kukalutshwana kakhulu singabala maybe uMagret Longo kudala lelo Jonathan Moyo laye okwenze ngenxa yokuthi ube sekela le bandla le-NDC eliyeke ukuthi maybe lingene ekhethweni ngaleso sikhathi yena ekhampeni.
Dokotela Sibanda, siyabona ukubana bakhona abanye ababevotelwa ngabantu abaningi kakhulu ngesikhathi sokhetho bekumabandla athiyeneyo abafana labo Gwisayi. Kodwa kuthi nxa esexotshiwe ebandleni azimele abesevotelwa ingcosana nje yabantu. Kutshengisani lokhu ukuthi abantu bavotela amabandla kumba abantu?
Kutshengisana mnudubo kubuhlungu-ke, kodwa ukuthi kutshengisa udubo lolo ukuthi abantu beZimbabwe abakwazi ukuvotela inhlelo njalo ukuvotela umuntu lezenzo zakhe nalokhu abe esithi ukumelele bavotela amabandla nje kuphela. Kodwa kusuka kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe balema experiences ukuthi singathi bajwayele ukuthi ezombusazwe zinto enzima angeke zenziwe ngumuntu oyedwa. Bonani kusukele kuthini iZimbabwe yavela empini, ithe ivela empini kwazenzakala into ezifana legugurawundi ezenza ukuthi abantu besibe kakhulu bathemba ukuthi hayi ezombusazwe zenziwa nje kuphela ngamabandla amakhulu.
ngibona khonoko kuyinto engakusinto enhle kuyinto ukuthi ufanele siyiluyise ngemva kwakho lokho ngibona ngani nxa sikhuluma ngabameli bepharlamente ngibona ngani lapho kuyofanele siqale khona ukuthi nxa bekhona abazimeleleyo kabazame ukufuqwa kumbe basizwe ukwenzela ukuthi abantu bezimbabwe baze bazi ukuthi hayi okuqakathekileyo yokuthi umuntu okhuluma njani njalo iy'nhlelo zakhe zeminjani kasoze senelise ukuthi sivumbuluke njengelilanga sisikhethe upresident ongekho ephathini.
Hello ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethe ecubungula ezombusazwe obekhuluma le studio 7 esebhilitane ubexoxa endawonye lomnumzana Mxolisi Ncube yena obese Johannesburg kwele South Africa.
Ke sizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
U-ambassador Deborah Aramalak omele ilizwe leMelika kwele Uganda uthi udaba lweziphepheli soludlulisa amalawulo elizweni leli. UMalak utshele umhlangano obizwa ngokuthi i-Uganda Solidarity Summit on Refugees ukuthi kunengi okumele kwenziwe ukwenzela ukunqabela udubo lolu. Uthe lokhu kugoqela ukuhlolisisa inswelo zeziphepheli lokumele kwenziwa ngabantu be-Uganda abahlala leziphepheli lezi. Okunye njalo uthe kumele kulungiswe udaba lweziphepheli kwele South Sudan lapho kulabantu abaningi okumangalisayo abasuka kulelo lizwe ngenxa yempi yomvukela. Ukungena kwelizwe leMelika emhlanganweni lo kuveza ukuthi eleMelika lifuna ukuthi amazwe wonke alandele isiqondiso zesinqumo sokunakekela iziphepheli esibizwa ngokuthi 2016 New York Declaration for Refugees and Immigrants. Isinqumo lesi sikubeka sobala ukuthi akumelanga kukhahlanyezwe iziphepheli emhlabeni wonke jikelele. U-ambassador Malak uthe ilizwe leMelika selifake imali efika izigidi ezilikhulu lamachumi amahlanu lane zamadola $54 million kwele Uganda ukwenzela ukuncedisa ukuphatha ngemfanelo iziphepheli kulelo lizwe. Imali le ikuqela izigidi ezedlula amachumi amahlanu lasikhombisa $54.7 million esanda kunikwa ele Uganda nguhulumende kamongameli Donald Trump. UTrump uthi ilizwe lakhe lizimisele ukuncedisa iziphepheli emazweni wonke jikelele. U-ambassador Malak uthe eleMelika lizadinga enye njalo imali yokunceda iziphepheli kwele Uganda lakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi zihlale ngemfanelo.
Lolobe kuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lamhlanje ke silenhlanhla yamaSwazi Ntunga lamhlanje ke sethekelelwe kuma studios ngamadoda eqembu lomculo elisingizi elisekwethekeleleni lapha kweMelika elinquswe nguhulumende phansi kohlelo lokunanza umsebenzi wakhe wabomongameli wakuleli uJF Kennedy. Siyalamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu.
Yezi ponga zikhona pa insingizi lamhlanje lizakhumbula liqembu lamajaha amathathu kwamanje uVusa Mkhaya uDumisani Ramadu Moyo Low Blessings Ngqo Nkomo majaha kithi belunjani uhambo lokuza ngapha.
Hayi sihambe kuhle kakhulu uma ngomude kodwa sihambe kuhle.
Hayi kuyabongeka nxa lethi sethekelelwe ngabaculi kanje ngwenya sivama ukuthi bekhulume ngolimi lwabo abalwazi kakhulu phela okuze ingoma kabasihlabelele. Angazi majakete lingaba lizilungiselele nje lichayela abalaleli lapho ingoma elingazenelisa.
Yeah, hayi silungile sino.
Uramatu ke lapho ulungisa ingungu yakhe nguye ophethe ingungu laphana uNkomo iqanda lelo lilani phakathi ithoya yini instrument oyiphethe
le toy shaker so liqanda le ostrich ngalifaka amatshe phakathi enza ukuthi likhiphe sound.
Hayi yenzani likwaziyo majaha kithi
sabela wena sabele kaya sabela wena sabele kaya sabela wena sabele kaya uyabizwe kaya sabela wena sabele Sabela wena, sabela Dance me cansos kuma mazwe onke we mali zobona pi.
Yeah, amaphimbo amnandi kakhulu lawo sebile. Yeah, abalaleli bengafuna ukuba wazi ukuthi kanti vele insingizi ngobani livela ngapi?
Insingizi leqembu elasungulwa ngomnyaka ka 1987 esobuka secondary school kobulawayo. Saqala kwi-project yesikolo ngokuya kwesikhathi sasicabanga ukuthi siqhubekele phambili sikwenzewe umsebenzi. Thina sibathathu sisebenza sonke khathesi okweminyaka engu-23. Siphuma edolobheni lakobulawayo njalo sisebenza ukucula lokujabulisa abantu emazweni wonke nje emagumbini amane omhlaba.
Aba uyakhumbula kudala lalingani libaningi?
Yeah.
Kwahamba njani?
Sasingu 6 ekuqaleni ama abanye basebe cabanga ukuthi belandele eminye imisebenzi ethiyeneyo ngoba ukucula kufuna ukubekezela ikakhulu nxa usese uqaliseni kungana ukuhlangana kuhle kumbe nxa ulemule. So thina sebathathu ukuthi sabekezela saqhubekela phambili ngoba kuyinto esegazini njalo kuyinto ebesifuna siyenze kuze kube
kuze kungaphakathi.
I-performance yenu lamhlanje ntambama liperforma e-Kennedy Center kuhamba kuyahamba njani kahle kahle?
Namhlanje ntambama sise-Kennedy Center e-Millennium Stage sithakazelela i-100 years JFK. Kuzabe kuleqembu elivela e-Chicago abazaphefoma ekuqaleni then sokuphefoma thina and then ngomgqibelo sise East Street Baptist Church njalo futhi isem umkhosi lokho kuyisemo ukuthakazelela uJFK. Ngesonto siyabuyela futhi Kennedy Center lamanye amaqembu wonke avele endaweni ezitshine. Kulamaqembu avele India, kulamaqembu avele Bulgaria, lamaqembu avela
isikhathi sesidliwe ngumangoyo khonapho umkhaya asigqibeni ngoshosheloza majaha ke
akuthi sho
sholoza yelele uye
ulesonda mamayo uthi estimela Sivele Zimba Uwe Shosholoza Ulezo Ntaba Simela Sivele Zimba Shosholoza Shosholoza Ulezo Ntaba Simela Sivele Zimba Uyabale Ulezo ntaba, sinela sivele zimba.
Awubona ke kwamnandi kwanjalo esikhathiswe sibe lomkhawu. Sibonge kakhulu kakhulu insingizi leyo balaleli igcibe uhlelo igama uChris Gande lilale.
Lo ntungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.